thina njengetriple C sifuna ukubonga ama-citizen ebhokwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani izanu sebi ifuna usebenzisa i-violence lodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukusosabhuku ukuba bencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukubana siyegampena kodwa ukuthola almost 5,000 votes kese ngicela ukubana-ke i-support yethu iyaphakama njalo abantu banethemba khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili siphakamise-ke uzulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 yabo iminyaka-ke ivoti yona le eyithiwa i-vote share iyathengisa ukubana-ke abantu banethemba njalo ele i-violence engaphumi abantu izikhathini eziningi so siyabonga abantu ngokuzisekela siyabonga abantu ngokuzivotela sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana-ke kungabi le free blames kuyinto-ke okanye silungise free indaba yama-reform sikhuluma-ke labantu basesadik le-african union ukubana nxa siya ukhetho ka-2023 kulungise-ke indaba zama-reforms ikakhulu indaba yokuthi kube le more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota sikhangelele ukubana ngelesi sikhathi ngaba labantu ukuthi abakwanti ukuzivotela more than 1,400
ye ibandla lezanu lithi liyakhalakhala kakhulu akulandlakela okade lukhona liyakhala
njeudlakela liyazakala amajenali atshaywa abantu bethu balinyazwa asonto yokukhalakhala into esegqekeni ukubana izanu sefu nxa isifake khoneni isebenzisa udlame lodlakela yikwenza kwabo siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona betshaya abantu hafulive longtive yikwenza kwabantu bezanu kodwa thina loo sizikusimise ukubana kube nembuquko elizwe
pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu
sisiya phambili sisadiplesa singamapeace ambassadors ukubana kulungiswe indaba yokubana-ke abantu bethu-ke ebikelwe ikakhulu-ke emaphandleni
yini la ama-peace ambassadors
ngabantu bethu-ke azawe bethebhise ukubana-ke kube lokuthula njalo-ke lokubana-ke izanu tethu ungasebenzisa i-violence emakhaya.